Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingani chona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolosine mhlazi ku 3 Mbimbitho 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, abe commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC basola izehlakalo zodlakela elizweni ngemva kokuhlaselwa komuzi womsekeli kamongameli we Citizens Coalition for Change umnumzana Athenda Ibidi izolo ebusuku. Icelele MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora selikhweze emthethwandaba isicelo sokuba ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe kwenziwa kuyona le inyanga lumiswe. Ibutho lakwele Russia libomba ngamandla amadolobho akwele Ukraine lapho elibhidlize khona izakhiwo ezinjengezikolo, izindlu lezinye okucatshe khona abantu. Zonke lezindaba lezinye ndizo zizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Abe commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC bathi basola kakhulu izehlakalo zodlakela elizweni, bekhuthaza amalunga edalela eParliamente ukuba bamangalele abadala loludlakela emapholiseni. Lokhu kwenzakala ngemva kokuhlaselwa komuzi womsekeli womkhokheli webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Athenda Ibidi izolo ebusuku. Umlondolozi Ndlovu usethulela ludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni lintatheli izindaba eHarare namhlanje, umgcini sihlalo weZEC unkosikazi Priscilla Chikumba uthi kuyabadanisa njengekomishini ukwanda kwezehlakalo zodlakela elizweni.
Malpractices which are criminalized in terms of the Electoral Act. Now because they are criminalized, the Zimbabwe Electoral Commission has absolutely no powers at all to deal with allegations of criminal activity. That is not part of our mandate as a purely administrative EMB.
Kunje kulabantu abakade behlome ngombhobho lamahloka abahlasela endlini yomsekeli kamongameli webandla le Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Athenda Ibidi phakathi kobusuku namhla bagamula owesilisa olinda endlini kaBidi eHarare walimala kakubi. Imifanekiso ethunyezelwe iStudio 7 iveza umlindi lo esopha igazi njalo elamanxeba okuganyulwa ekhanda. Abantu laba babikwa befike babalisana laye besithi bafuna uBidi yena obengekho endlini. Obekhona unina lamanye amalunga omdeni abikwa ehlabe umkhosi ekuhlaselweni kwalomlindi. Ofundela ubugqwetha njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Emmanuel Zelas Gumbo utshele iStudio 7 esekliniki lomlindi lo ukuthi ulimele kakubi. Udlakela lolu luza ngemva kokubulawa kwelunga lebandla likaBidi umnumzana Mboneni Ncube ekhwekhwe ngensonto ngabanakekelwa ukuba ngabasekeli bezanupf. Abanye babo babotshwa bakhululwa kodwa abezanupf baya kulandula lokhu. Lokhu kusolwe kakhulu ngabenhlanganiso ezimela uZulu besithi iZEC kumele iphiwe amandla ngabeParliamente ukuba ibophi labo abenza udlakela kwezombusazwe. Umnumzana Mavela Sikhumalo wenhlanganiso yeHarare Metropolitan Residents Forum HAMREF uthi izehlakelo zodlakela elizweni sezisethusa abantu ukuze behluleke ukukhetha uhulumende abamfunayo.
Siyadana ngalokho okwenzakalayo kathesi elizweni. Sabona iviolence eyaqalisayo iqalela ekhwekhwe le-airport njalo lethitungwiza.
Oncintisa ukuba ngummeli wenkulumane edayela eParliamente umnumzana ucacaphulu uthi engakhangelanga ukuba ukhetho lwama-by-elections lungaba lodlakela.
Kulusizi kakhulu ukubana ngesikhathi sokukhankasela amavoti kule violence enjalo eyenzakalayo. Lokhu kwenza ukuthi uhlelo oluqhutshwa yiZEC olokurana ama-elections lungcole lukhangelelwe njengohlelo olungaqhutshwanga kuhle ngoba ama guidelines ama elections kavumi ukuthi kube lodlakela olunjalo le violence enjalo
kodwa umela ibandla le PDP umnumzana Ngqobisita Masuku uthi udlakela lungabe lubangelwa ngabasekeli bamanye amabandla abisaba ukunqotshwa
ukuthi abantu besisi kuthiwa abachaye ngabantu bezano into embi ikakhulu yona leyo ngoba abantu bathi bona ubaba umnankagwa wesaba uchamisa ikwathumela abantu ukuthi bayechaya abantu bakachamisa ukukhuluma kwabanye khona kodwa ngithi nxa kuyokwenzakalayo ngakulunganga
kodwa umnumzana Mabutho Moyo owezanu PF lona elethesa umlando odlakela uthi kungamanga lokhu
jwayela abantu be-triple C besese-MDC babevele bekuthanda uqamba amanga bethi amarala wablokhwe blokhwa libandlela ukusayo asilasho isikhathi seleso bathi izisikhathi sama-campaigns so bengafuni ukuvika ngathi nxa besehluleka ukuthi bemobilize bazehlulekela kodwa bengafaki izanu PF phakathi
izeki ithi sokulabantu abambalwa abavela kwamanye amazwe abaveze isifiso sokukhangela ukhetho luqhutshwa abanye babo asebefikile elizweni okwamanje kuyaxokozela eZimbabwe ngesikhathi abancinisa kulolu khetho bekhankasela ukuthola usekelo lwamavoti befuna ukuthatha izikhundla ezisele zingaselabantu kumakhansili lasezigabeni ezijeneyo kudayela ephalamende ngemva kokuxotshiswa kulezo zikhundla ngamabandla abalisa le-MDCT lele-People's Democratic Party. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Icele le-MDCT elikhokelwa umnumzana Douglas Monzora selikhweze emthethwandaba isicelo sokuba ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukwenziwa kuyonale inyanga lumiswe. Igqweda njalo engumcebisi kaMonzora, umnumzana Dapera Sengweni, wethule amaphepha emthethwandaba esithi iCommission yezokhetho eZEC yehluleka ukuqhuba ukhetho ngesikhathi esafakwa isisekelo sombuso welizwe. Ngalokho, ukhetho lolu luza kuba lucitha isikhathi njengoba ukhetho lwelizwe jikelele soluseduzane. USengweni wake wamiswa ukuba ligqwetha ngoba wayesetheswa icala lokutshontsha inkomo. UMonzora yena wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi abahambise lolu daba emthethwandaba bane njalo bazenzele bengathunywanga libandla lakhe. Amasela alichumi lanye abotshwa ngemva kokudutshulwa ngamapholisa kwabanye bawo eRosettenville eJohannesburg amiswe emthethwandaba lamhlanje lapho okuvezwe ngokusemthethweni ukuthi ngempela abanye babo yizizalwane zeZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Amapholisa ahlumileyo abegcwele phandle laphakathi emthethwandaba eJohannesburg Magistrate Court ngesikhathi abethweswa amacala laba bemiswa phambi komthethwandaba. Umtshutshisi utshele umthethwandaba ukuthi phakathi kwabalitshumi lanye laba sekusaziwa ukuthi abathathu babo izalwane zeZimbabwe. Phakathi kwabo sekuvele njalo ubufakazi bokuthi bakhona abangalamvume eqondileyo yokuba kwele South Africa. Ababotshwe laba bethweswa amacala ayisiyagalombili okubulala, amanye okuzama kubulala, ukuthwala izikhali ezingekho emthethweni nokuhlela kuntshontsha imali emodeni ethwala imali. Isikhulumeli seviyo labatshutshisi unkosikazi Phindi Mjonondwane utshela bezindaba ukuthi amapholisa alokhu esaqhubeka ngokuqinisekisa amakheli ababotshiweyo qede lapho bazanikezwa ithuba lokucela ukuhlawula ibail ukuze icala lithethwe bephandle.
Accused number 6, he was on parole at the time he was arrested for this.
Omunye wezizalwane zaseZimbabwe lezi ubevele epika ephandle ngemva kokuphiwa uxolo.
He is also a Zimbabwean national though his address was verified.
Ukuvela ngokusemthethweni ukuthi kulezizalwane zeZimbabwe kuleliqula sekudanise abaningi kakhulu abeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi lokhu kuzaqinisekisa inkulumo yalabo abathi abakwamanye amazwe abaxotshwe kwele South Africa.
Noma ade bengayifuna ukusikhipha ngendlela abasikhipha kona, kodwa uma besiyabona sitholakala sihamba sicocococo lapha ezenzweni zobugebengu, definitely ufakazi bala bauti siyaganga ele noma bekhona abanga South Africa nabaganga but ekugcineni igama liyo vele amaZimbabwe yiwo aza ezofundisa ama South Africa uganga ene zokuphika kanjani lokho ngoba each and every corner sikhona thina latest cases siqoqqeni singamaZimbabwe sesingakhala simhlambi South Africa iyasixwasa kodwa hayi okunye izenzo zethu impela zingalunganga lapha South Africa
le into ekuzelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Nelson Dlovo.
Actually, ikusuka kujustify ukwenziwa nguhulumende wakuleli in terms of imithetho le migoqo ayifakayo to reduce immigration of foreigners coming to South Africa.
Ababotshwe laba bebengxenye yamasela angamachumi amabili lanhlanu 25 adubulana lamapholisa kumaviki ambalwa edluleyo ngesikhathi behlela kuyantshontsha imali emoteni ethwala imali. Ngesikhathi sokudukulana lokhu kwafa amasela esishiyagalombili abanye babaleka. Amapholisa kawukaveza ukuthi kwabafileyo laba bangangi abeZimbabwe. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Ibutho lakwele Russia libhombe ngamandla amadolobho akwele Ukraine kwabhidlika izakhiwo ezigoqela izikolo, izindlu lezinye indawo okulabantu abachathe khona. I-Associated Press ibika ukuba sokulabantu abafika isigidi esisodwa asebebaleke kulelo lizwe bayaphephela emazweni angomakhelwane. Ele Russia libika ukuba selilahlekelwe ngamasotsha edlula amakhulu amahlanu 500 kwathi edlula kancane inkulungwane lengxenye 1600 alimala. Kodwa ele Ukraine lithi kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 asebebulewe kulelo lizwe njalo selilahlekelwe ngamasotsha labantu makhaza abazinikele kubutho befisa ukuvikela ilizwe le Ukraine. Kusenzakala konke lokhu abadabuka eZimbabwe abafunda kulelo lizwe sebephume ngobuningi babo baya kwele Hungary, Poland, Romania lamanye amazwe angomakhelwane. Abanye bebefunda duzane ledolobho leCherson elingela kuqala ukuhluthunwa libutho lakwele Russia izolo lasesabelweni seOdessa lapho ele Russia eselisiyahlasela khona ngemibhobho emikhulu enjengaleyo esetshenziswa esigodlweni eKiev lamanye. Umanyano United Nations uthi kumele ele Russia liphume liphelele kulelo lizwe. Umanyano lo uvotile izolo wapasisa isinqumo sokusola ele Russia ngokuhlasela ele Ukraine. Ele Zimbabwe libe ngelinye lamazwe angamachumi amathathu lanhlanu 35 akhethe ukungavoti kulolu daba. Ele Zimbabwe lithi alihambelani lendaba zokujeziswa kwamanye amazwe kusetshenziswa izijeziso zenotho. Umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF uthi bekuvele kukhangelelwe ukuba ele Zimbabwe kalisoze livotele ukucothoza ukwenziwa ngele Russia kwele Ukraine.
Zimbabwe kayibonga ulungisi ayibonga ulandela nje ithathwe ludumo ibonga uyendoza ama agendas abanye abantu amanye amazwe. IZimbabwe ikhangelile udaba lolu yalucubungula yalubona kufanele ukuthi bathathe leso sinqumo sokungavoti ukuthi bengangeneli kulokuzeni le eRussia. Ngokunjalo phela kulezi zathu khona abantu bengabe bekhangele kuphela bengaboni ukuthi kwenzakalani phakathi komumo weRussia leUkraine. But asibuyeleni kuhistory sithola ukuthi bona abantu bona bani Ukraine naleyana yayiyingxenye ye Soviet Union ukuthi kwayenzakalani bona abantu ungakhangela futhi lokhu ungabona phakathi ku Ukraine kulabantu be Russia ama Ruski akona phakathi kona hale phakathi kwe Ukraine. I Ukraine le Russia into eyodwa. I Ukraine mina ngibona ngani ngeza ngekhaya lezana indaba leza okumele behlale phansi i Ukraine le Russia ilungise ibelungise indaba zabo. Yikho kuqakathekileyo khonoko ekuvoteleni ukuthi iZimbabwe kayivotanga. IZimbabwe ayivotanga and ukungavoti kweZimbabwe kuqondile ngoba ikhangelile yakubona kufanele ukuthi ingavoti iZimbabwe ngoba udaba lo Ukraine ludinga sivuleke kakhulu sibe sikhangele sibuyele kwihistory sibe kwazi ukuthi kanti ngobani abadiliza iSoviet Union.
Umnumzana Believe Gaule, lilunga lebandla lezanu PF, ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe.
Imigodi eminingi eyechrome ilama Russians. IZimbabwe vele ivame ukuthi nxa kuqondane lezinto ezihambelana le-America, nxa be-opposa vele bahle baphambane le-America. Bayachasisa bona kwi-statement yabo yanamhlanje ukuthi izolo ayikabavotanga ba-abstina ngoba bona babona ngathi ukukhuluma into eqakathekileyo. Sebesithi bona nxa vele into ikhuluma ngama-sanctions, bona vele abasekelani lezinto zama-sanctions ngoba ama-sanctions kasebenzi, yikho bengavotanga. Mina ngathi mina vele siyazi ukuthi ubungani babo le-Russia, le-Belarus, ungazibona amazwe akhona angavotanga, o-Cuba, amazwe lana angathi vele athiwa khona ngama-paria street, paria state ngesikhiwa, kuyatshengisela nje ukuthi umumo wezinto eZimbabwe awumanga kuhle. Kasikabi lolwazi lokuthi into ze-international relations hamsa kanjani. Sikhangelele khonokho nje ukuthi ngoba iRussia iyasinceda ngezimali ngokuyimadlana nje okwemigodi, imigodi yakhona ngeyethu. Kunjalo nje ubungani bakhona le-Belarus akuqondakali ukuthi sizuzani khona le. Yikho ngibona ngathi mina besala ukuvota.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane emalungiselelweni okhetho lwama by elections. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joseph Biden usengeze ngomnyaka izijezo zenotho ezafakelwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF esithi akula nguquko esiyenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe selokhu wangena esikhundleni. Embikweni asanda kuwethula, uBiden uthi uhulumende kaMnangagwa uqhubekela phambili esephula ilungelo loluntu njalo engavumeli abantu ukuba bezesantando kwezombusazwe. UBiden uthi okwenziwa nguMnangagwa labanye bakhe kulakho ukwenza kube lokuxokozela ezansi yezwekazi le-Afrika lezinye indawo. Ngakho-ke uthi kaboni izizathu zokwesula izijeziso lezi ezafakelwa iziphathamandla zebandleleli ngomnyaka ka-2003. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu neziphathamandla zebandla leZANU-PF. Uhulumende kaMnangagwa uthi kumele zesule izijeziso zenotho lezi ngoba sizibhilize umnotho welizwe. Kodwa elemeli kalithi ngamanga aluhlaza tshokola ngoba balutshwani kakhulu abantu eZimbabwe abafakelwa izijeziso zenotho lezi.
Amazwi omkhokheli wecelele MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe awukuthi ufuna ukusebenzelana lamanye amazwe aphikisayo abalisa ele-Citizens Coalition for Change asedale inkulumo. Abanye abakubandla le-CCC bathi njengoba uKhuphe kunguye owayebangele ukuthi leli bandla liguqule ibizo lathathelwa amahhofisi lemali akumelanga avunyelwe ukuthi asebenzelane lalo. Kodwa abanye ngabathi okwayizolo ngamazolo akubanjiswane kusetshenzwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lomcebisi kaNkosazana Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Uchazile ukuthi abantwana beZimbabwe bafisa ukuthi ngabe amabandla aphikisayo ayasebenza ndawonye ukuze akhiphe ibandla leZANU-PF. Kasifikanga kuzinga lokuthi ukhulunywe ngokuthi ibandla le-MDCT selivalwa selisiba abantu sebengena ku-CCC, hayi kasifikanga kuleyo ndima. Kodwa into echazileyo ukuthi hayi ngemva kokuxoxisana labantu beZimbabwe namalunga ebandla le-MDCT into nje iphumileyo kaba ubanzi ukuthi abantu bafisa ukuthi ngabe amabandla aphikisayo ayabambana usunduzwe uhulumende wezanu-PF.
Siye kuwe mnumzana Edwin Ndlovu, sike sabona ebulenjini lapha bokuxhumana abantu bayakhalakhala bathi hayi uMakhuphe thina sisamfuni ngoba waxotshisa amalunga edale lephalamende lamakhansilazi. Lithini lina ngalo?
Ye, thina okumele kunanzeleleke ukuthi njengebandla le-Citizens Coalition for Change sikhuluma ngama-citizens, sikhuluma ngezakhamizi, sikhuluma ngomntwana wonke weZimbabwe. Yikho-ke umongameli wethu u-Advocate Nelson Chamisa ukubekile sobala ukuthi wonke umuntu oyi-citizen ulelungelo lokuthi abuye kubandla lethu. Kho-ke kasilamgoqo esingavala sithi lo siyamfuna lo asimfuni. Amina ngigagwanxaya ngavuka icawa ngebuhle ukuthi ngihlulekile sengifuna ukubuya ngizokhokhelwa-ke ngujaha uChamisa kusize Coalition for Change. Uvumelekile laye angabuya azojoyina ibandla. Asilamgoqo ukuthi singanqabela abantu abafuna ukuthi bajoyine ibandla kumbe njalo abafuna ukuthi basebenzisane le bandla. Libandla labantu Citizens Coalition qakathekileyo kupolitics ngamavoti, ngama-numbers.
Mnumzana Ntando Ndlovu, wena ungathini ngalabo abantu abathi njengoba ibandla lenu yilo elaxothisa abantu edalele ephalamende abasafuni ukusebenzelana lani, lithini lina ngalo?
Okwakuqala i-politics ayisiyo umdlalo esingathi ngowama-feelings kumbe imizwa yabantu. Into nje eqakathekileyo ngama-numbers. I-politics ngathi linani labantu, ngoba uma singavula indaba zama-feelings lathi njengebandla le-MDC kuthi kukhona esakuwonelwayo kodwa sithe khona mayuyu ngokwasemuva lokuyana ngasikhangeleni okuphambili. Lizakhumbula labalaleli ukuthi vele uDr. Khuphi laye uye warekholwa ngo-2018. Liyakwazi ukuthi uDr. Khuphi uke wathaywa wafuna ukuthiselwa endlini, kodwa konke lokuyana kasikudingi vele angeke sivule futhi ingxoxo yangikhona. Okusokubalulekile kathesi ukuthi siyaphambili, siyaphambili njani njengamabandla aphikisayo. Umama uDr. Khuphi umongameli wethu uchazile laye futhi ukuthi yena uyaxolisa ebantwini beZimbabwe abawonelayo, njalo uchazile ukuthi ubukhokheli be-MDCT buyazisola ngento ezenzakalayo ku-MDCT ngeminyaka leyi ngo-2022 siku-opposition political party. So-ke thina sithi khona asigqibeleni into zakudala, asikhangele okulandelayo okuzayo, njengoba bechasisa oNdlovu lapho ukuthi hhayi okuephambili ukuthi i-Citizens Coalition, Citizens Coalition libandla elitha, libandla esingathi galila institutional memory, galila kukhumbula okwakudala. Angithi so nxa kulibandla elitha galila history, galila history totally, into enje iqalisayo from a fresh page. So sithi khona lethi okwenzakala kudala kudlule, sikhangele okubuyayo kusiya phambili, ngoba eqinisweni singaqalisa ukuthi sithi ubani wayenzani, ubani wayenzani, ngeke sisale sinebandla elingakwanisa ukuthi likhiphizane PF embusweni.
Ye mnumzana Edwin Ndlovu uNkosazana Thokozani Khuphi wathola angu-45,000. Bakhona abanye ababuzayo besithi inombolo zakhona azitshengisi ukubana vele uyadingakala uNkosazana Khuphi ukuthi aphathise ibandla ukuthi linqobe. Uthini wena ngakho?
Amanumber kungaba yi-5, kungaba yi-10, kungaba yi-20, kungaba yi-30, amanumber ngamanumber. I-politics, i-election ifuna ama-numbers. I-45,000 mbonani yinumber elamavoti sibili esingathi thina alomsoco, amavoti angancedisa ukuthi umongameli ahambe e-State House, umongameli uChamisa ngo-2023. So amanumber hayi aqondile, a-right kakhulu i-45,000, aso manumber esingathi-ke mancane. Njalo okunye okuqakathekileyo yi-perception ebantwini ukuthi abantu senelisa ukuthi sisebenze ndawonye, abantu sesibambene, abantu sihlangene sindawonye. Yikho kuyabe kuqakathekile ebantwini. Njengoba etshile uNtando, kuningi-ke okungemuva-ke, kuningi-ke ama-memories abuhlungu-ke okwenzakalayo-ke, abantu berikhola lokhu lalokhuyana. Kodwa-ke thina silibandla elitsha i-Citizens Coalition for Change, umongameli wethu Advocate Nelson Chamisa-ke ukhuluma uchumayela nsuku zonke ukuthi-ke ibandla lama-citizens, loba yiphi i-citizen-ke ilelungelo, ilemvumo eyamukeleka kubandla-ke lama-citizens. Yikho-ke hhayi asilandaba kangako ukuthi ubani wathola amavoti athile, ubani wathola amavoti athile, kodwa-ke ukuhlangana kwama-citizen entweni yabo kuyinto enhle kakhulu.
Umnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla le-CCC ubexoxa endawonye lomcebisi kankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Ntando Dlovu. Ngokwezemidlalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu uthi bazabopha ijambo ukuze beqale njalo ukunqoba. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Mpofu utshele intatheli zindaba ukuba bahlale phansi njengeqembu batshelana iqiniso elisegcekeni yelokuthi iqembu kaliqhubi kuhle, njalo ngemva kwalokho bavumelane ukuba kumele bakhuphule izinga.
Ya ngemva kokudlala le player esithi iviki ephelileyo ngisonto singadlanga kuhle, sidlala nabomakhelwane sihlangene ngolwesibili labafana le bathi hilo group sakhangela sakhuluma sasibuza imibuzo engapheliyo sathi nasi into yabantu iqedwa yithi senzeni. Hayi abafana bakhuluma sasazikhulula sonke savumelana ukuthi hayi madoda ijamba libotshwe. Ijamba libotshwe ithimu le inkulu, abantu abasekeli bayo baningi kakhulu and abasekeli babatheza abathabanga.
Iqembu le-Highlanders linqotshwe nge-1 kanyangele Bulawayo City ngensonto edlileyo. Ukapteni njalo engunozinti weqembu le-Highlanders u-Ariel Spanda yena ulabhele kakhulu ecela ukuba abalandeli beqembu bayale belokhu bexhase iqembu loba lidliwa.
Sonke siyingxenye yemuli ye-Highlanders. Ngicabanga ukuthi siyadingana. Umlando kawusiwe wethu sodwa njengabadlali, kodwa labalandeli beqembu siyabazwela, njalo labo kumele basizwele ngoba sisonke njalo siyaludinga usekelo lwabo. Sisiya eMtare kumele babuye ngobuningi ngoba kumele bebambisane lathi, njalo likhumbule eyethu inhlanganiso enkulu, yikho kumele sisekelane lapho kukuhle nalapho kukubi.
Iqembu le-Highlanders ngesonto lizavakatshela edolobheni laseMtare ukuyadlala leqembu le-10X, njalo lingena kulomdlalo lihlezi phezu kwemiklomelo yemine ngemva kokudlala imidlalo yemihlanu. Imidlalo yeviki lesithupha yona yaqala ngomgqibelo, njalo kulomdlalo ogobhozisa amathe edolobheni lakoBulawayo oza kuba senkundleni ePower Fields phakathi kweqembu leBulawayo Chiefs kanye lele Dynamos. Umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uNilton Teroso utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba ukhangelele umdlalo omkhulu ngesonto.
Yes, big game in terms of the names, definitely.
Yebo, umdlalo omkhulu nxa sikhangela amabizo, kodwa nxa sikhuluma malungiselelo siqhubekela phambili silungiselela ngendlela efanayo. Loba nje kukhona ukuthile okumele sikulungisise njengoba singatholanga impumela enhle emdlalweni wethu oweviki eledluleyo.
Iqembu le-Chiefs libe ngutshikelo bhanqa 0-0 lele-10X ngomgqibelo odluleyo. Eminye imidlalo ekhona ngeviki yesithupha yomncintiswano we-Castle Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu le-Rentals lizadibana leLebulawayo City ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Yada lizanqikelana leleManyika Diamonds ngase-Baobab, ukuthi iqembu le-FC Platinum lizadlala leleHarare City ngase-Mandava. Ngesonto iqembu le-Capes United lizemukela ele-Wawa ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Cranbourne Bullets lizadibana lele-Black Rhinos ngase-Baobab. Iqembu le-Triangle United lizatshana leleNgezi Platinum Stars ngase-Kibo, ukuthi ele-Chicken Inn lizemukela ele-ZBC Kariba ngase-Luveve.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abekhomishini ebona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission basola izehlakalo zodlakela elizweni ngemva kokuhlaselwa kumuzi womsekeli kamongameli we-CCC umnumzana Tendai Biti izolo ebusuku. Icele le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora selikhweze emthethwandaba isicelo sokuba ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe kwenziwa kuyona le inyanga lumiswe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela wenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.